Soku izika atithenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 16 ngompandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yabukutaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha, imake sure ukuthi ihambeni siyerejista.
Amabandla ezombusazwe akhuthaza uZulu ukuthi abhalise ngobuningi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo.
Kahle futhi ukuthi umuntu uyabe esefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangele sokuthi naye asengakha ulwazi.
Baningi abezombusazwe kuzanu PF la ku MDC abaqhuba izifundo zabo eze PhD. Umzekeliso sesilo dokotela Thokozani Khuphe. Silengcazelo yokuthi kahle kahle kutshona ukuthi uzibani bani seqeqeshe waba ngudokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu sekhuthazwe ukuthi aphatheke ngobunengi kuhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Uhlelo lolu luqala ngomvulo emahofisini eZimbabwe Electoral Commission endaweni ezijeneyo zelizwe. Ukubhaliswa kwabantu kusungulwe ngumongameli Mgabe leZimbabwe Electoral Commission eHarare ngeviki edluleyo. Iziphathamandla zezeki zithi abakatshana lamahofisi ayo bengaze bakhathazeka ngoba izaqalisa ukubhoda ngelizwe ngenyanga ezayo isibhalisa wonke umuntu. Kodwa labo abenelisayo kathesi bayakhuthazwa ukuthi bahle bayebhalisa. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ngicela ukulazisa ukuthi sonke eZimbabwe sikhuluma kunje nje akula muntu okuthiwa yi-registered voter. Ngoba sesisuka ku-voters roll kamlide sesisiya ku-biometric. Ngiyalikhuthaza lonke ukuthi lapho kuzafika khona abantu balaba abarejistisayo bakithi asihambeni ngezithupha ezamaplastiki, ezamazenge, ezamaphepha, imake sure ukuthi sihambeni siyerejista. Ngoba nxa lingarejistanga ngathi siyavota alisavoti. Abangelandawo zokuhlala abalotshayo ungahamba le envelophu edindiweyo etshengisa ukuthi wathumela incwadi yesikweredi endlini naleyo olotshakiyo iyasebenza. Nxa ulekhanti kwe-edgasi nxa ilebizo lakho kule address lapho hlala khona iyasebenza. Asihambeni siyerejista bakithi. Ngiyalikhuthaza mnaZimbabwe amahle, khuluma kungenza kula muntu okuthiwa uregistered. Sonke sesicijile sesiqalisa kutsha.
Lani njengebandla lilabo yini abantu abahamba ezigaba ngezigaba lasezindlini lapha bekhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi bayebhalisa?
La maqembu ethu abama-structures abakuZulu abambe bekhuthaza uZulu ukuthi ahambe ayerejista njalo bebazisa ukuthi kufunakalani. Kodwa isiqhezi ukukhuthazayo kathesi impile kweyethu sonke maZimbabwe amahle ozuze ubufakazi ukuthi kuyarejistwa, kurejistwa njani kuma-WhatsApp lapho mvule iphepha lakhona nika omunye layo omunye ayenika omunye akakusabalale sikwazi sonke ukufika amakhona wonke aseZimbabwe.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lona lokho luvuliwe?
Uhlelo lezithupha luvuliwe, lokho luvuliwe. UZulu bekhala kakhulu ngedaba lokuthi kumele kubhadalwe ukuthi abantu bathathe izithupha. Sagijima sibili emakoti ukuthi hayi akukhathi ngizapha abantu bazabhadala imali khona bayithathe ngapha emabhenki kakula mali. Akusabhadaliswa ukuthi kathi izithupha gijima nini liyethatha izithupha. lama birth certificate. Silabantu labano kuthiwa ngama alien. Zihlobo zami hamba nini ngakuthiwa kuya rainbow kuya thatha isithupha bazafika balitshintshele sithathe isithupha zaseZimbabwe. Kodwa abazahlangana le migoqo engani kabayizwisisi kabadinga abantu abamabandla khonapho abasedizani lapho abahlala khona. Babuzani ukuthi okwenziwa njani sincedisane ukuthi sikulungise masinyane kusachief.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli seMDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eZimbabwe ukubona abezombusazwe kungaba kuMDC kumbe kuzanu PF. Besiba ngodokotela ngemva kokugqiba izifundo zabo ze-PhD. Lizakhumbula ukukhonona ukube khona kuZulu kuze kuvele ukuthi unkosikazi Grace Mgabe elaye seqeqeshe waba ngodokotela ngemva kokuqeda i-PhD yakhe e-University of Zimbabwe. Umsekeli kamkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe laye sengudokotela Thokozani Khuphe ngemva kokuthola isithupha sakhe se-PhD ekolishini elifanayo ngeviki edluleyo. Baningi njalo abanye abakumabandla atshiyeneyo abaqhuba izifundo zaphezulu emakolishini atshiyeneyo. Khona ukuba ngudokotela zibani bani kutshoni? Uyachasisa udokotela Nkululeko Spanda ofundisa ezombusazwe eHuddersfield University kwele Bhilitane.
Yasekase futhi ukuthi umuntu uyabe sefunde waqedisisa ikakhulu kwezokufundiswa efundiswa ngabanye usesibangeni sokuthi laye asengakha ulwazi usekwazi ukuthi angamele ukuthi kube lomunye ozabe emfundisa ukuthi hayi lokhu kunje laye sengadinga ukuthi kathi okwenza izinto zibe lokho ezikho khona yikuphi okwenza ukuthi abantu baphile ngendlela abaphila ngayo kuyini okwenza ukuthi mhlawumbe indizamtshini ihlale esemoyeni kuyini kulokuthi ahamba ayebuza kwabanye ukuthi vela ngapi yena uyabe sekudinga njalo akwanisa ukudlulisela phambili ikakhulu kakhulu kusho ukuthi uyabe esesakha ulwazi khonokho kuyinto enhle kakhulu ukuthi yenziwa ngabezombusazwe ngoba mhlawumbe sebengaba le miqondo engconywana ekuthini balungise ukuthi abantu bathole ukuhlala kuhle njalo bathole impendulo embuzweni eminingi esempilweni njalo ekumbusazwe.
Kuyafundwa mpela akudlalwa eZimbabwe lapha nxa sikhangela abakwezombusazwe sikhangele okasukuwere ozhiwawo ojonathan moyo abakubandla lezanu PF labo baqhuba isifundo zokuba ngamagqwetha ochamisa kwe-MDC ugqibile la isifundo zakhe kunyanga ezedluleyo umakhuphe nango segqibile baningi abanye labo bhebhe labanye abaningi bayafunda kwenzakalani lapha ikuthanda imfundo kuphela kumbe kuyancintiswana
ngabe kungumntiswana njalo kungabe ukuthi abantu bezimbabwe vele imfundo bangabe bayiphathela phambili kodwa mbona ngani kukhona elicele futhi elesithathu khona phela ukuthi kungabe ukuthi imfundo leyi itholakala ngendlela elula kwelezimbabwe ngoba sike sezwa phela abantu bekhala ngokuthi abantu abanjengabo Grace mhlawumbe kwesikhathi lo nkosikazi Mduru bathola ama-PhD lawa kungela mpumela ukuthi ama-degree okuqala bavele ngaphi njalo bafundiswe ngubani njalo njalo imisebenzi yabo ingazange iphumele egekeni ukuze bafike kuleso sibanga khonokho kungabe ukuthi yikho okwenza ukuthi abantu bafunde ngoba kulula ukuthi bawathile njalo sebebaningi abantu bezimbabwe ababizwa odokotela kungazakali ukuthi babe beqhube njalo umsebenzi wabo khonokho mbone ngale kungabe kungeyinye yezindlela enza ukuthi abantu baphonge ukuthutha nje batholakale sebenama-PhD iyunivesithi yasezimbabwe ngibona ngani isihlupha kakhulu ukuthi amaphephayo aphuma kuyo akhenje ngabantu abaningi ngoba kukhanya ngalo le mali yakhe nje loba engazange afunde angagcina ethola amaphepha ngendlela ezithize kwelezimbabwe kuyahlupha kakhulu la mayunivesithi angapha aphandle asesinxa kunamaphepha asuke ezimbabwe sokuqala kucubungulwe kahle ukuthi hayi kathona aphuma kanjani so khonokho ngibona ngani kungaba kwinto yesithathu yenza ukuthi abantu bafunde ngoba abakwezombusazwe balezimali zimali bayakwanisa ukuthi baphumelele nje kalula.
Asikhangele ubudlelwano obukhona phakathi kobukhokheli lemfundo. Bakhona abachotoza ubabutswangirayi abathi alubana engumuntu ofundileyo mpela ngangumkhokheli olohlonzi olomqondo njalo. Kodwa nxa sisikhangela ubaba uMgabe ngumuntu ofundileyo kodwa ubukhokheli bakhe ubusolwa kakhulu ngabantu abaningi. Kulobudlelwano yini phakathi kokubili lokho?
Yebo, awalojalo kodwa fanele silungise into eyodwa engikhomqoka kangawo. UPresident uMgabe ulama degree amaningi kakhulu, hayi wena correspondence uPresident uMgabe wonke ngama first degree. Ulokhu engumuntu osafundayo, siyabe sithi uyatshela ukuthi into zinje emhlabeni, akazange afike kumbenelise ukuba sesibangeni sokuba umuntu owakha ulwazi njalo ongakha izinto ngoba ele degree lakhe lakuqala ngabe waqhubekela phambili kulokhu ephele kuyofunda ama degree angaphansi. Now waqhubeka wayaphambili loba ngelodwa khonokho ngabe kumenza abe ngumuntu ofundileyo. Amboni kakhulu ukuthi singathi uPresident uMgabe ufundile, kodwa mbone ngani mina imfundo iqakathekile kakhulu nxa abantu bengayithola besezezombusazwe ngoba yenza ukuthi mhlawumbe lokuphumelela kwelizwe kuphanga ukwenzakala. Kodwa ngiyabona ukuthi kwele Zimbabwe abafundileyo esikhathini esiningi abakutholi kubusiba lula. Ngosiyakhangela ukuthi uProfessor Ncube waphathwa njani, uProfessor Jonathan Moyo uphathwa njani, njalo njalo abantu ungahlangana bavele bathi hayi imfundo yakho leyo ngeke isitshele lutho, bavele bachotshele khatshana ngale. Ngibone ngani kuyahluka nje ukuthi ukukhuluma lobani ukuthi bakhangele imfundo ikakhulu imfundo edlula phambi kwe degree. Mbona abantu bezimbabwe bangani bayihwacela kakhulu kwezombusazwe.
UDokotela Nkululeko Sfanda ufundisa ezombusazwe ekolishini le Huddersfield University kwele Bilitane kumakhuphe sithi amhlophe. Uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba namuhla. UChris Gande uxoxa lomnumzana Greta Spanda, isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo, yena ozithi uyinkosi yamaNdebele.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba Gande, ngiyabonga lakubalaleli bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi. Ngithi salibonani lonke.
Ye, ungasitshela ukuthi umcimbi lo okugcoba inkosi ukhanya ucithwe ngamapholisa, lina lalivele liyiphiwe na imvumo?
Umcimbi wethu baba owangolesibili ngumcimbi owawuvele ukukhulunyelwana lamapholisa, kwabhalelwana lamapholisa, lamapholisa lawo asiphendula esitsho ukuthi khona hayi aseyamukele umbiko wethu. Lokhu kusenziwa ngokomthetho ngoba umthetho oweZimbabwe wabo uthi amapholisa kumele aziswe. So aziswe amapholisa avuma lawo, atsho ukuthi hayi awutholile umbiko lowo.
Manje ekucitheni lapha izizathu abaliphe zona ngezokuthi
izizathu abasinike zona bathi bona bathiwe umhlangano lowo ungasabi khona, abasatshongo ke ukuthi khona ngubani lo khona umhlangano lowo ungasabi khona, kodwa bathi bale order bale directive ukuthi khona umhlangano lowo ungabi khona. Izizathu abasinike zona.
Yes, siyabona ukubana ngemva kwa khona okwenzakalayo kuphume imbiko yokubana inkosi yona yayivele isigcotshiwe, ungasitshela ukuthi kuhamba
njani? Kuliqiniso lokho ukuthi khona inkosi yayivele isigcotshiwe, ngoyigcotshwe ngokwesiko. Usiko lwakithi kuvele lunjalo, nxa kusenziwa izinto ezinkulu ezinjengalezi kazenziwa phambili komphakathi, izinto lezi zenziwa ngasese. Nxa ngingakufanisela lo mcimbi wokuthethela umcimbi wokuthethela abomndeni bathethela bodwa nasese babe sebebiza abantu bonke abanye sezizokhala nxa kwizingungu nxa kwiyisangoma sezizokhala kodwa abantu amaningi babe sebesenze kuphela ukuthi khona bazokholisa labanye mhla ka-12 bekuvele kulilanga lokuzokwethulwa kwenkosi phambili nakukazi uzulu esitshi ukuthi uyamvuma yini kumbe hhayi pho-ke thina sithi hhayi konke lokho kwenziwa ngokwesiko kwenziwa ngokomthetho wakithi ukuthi agcotshwe ngesonto ugcotshwe ngesonto yena
njengoba segcotshiwe kuyini okuzenzakala uzahamba yini ebantwini njengalokho ayekwenza kumbe kukhona yini esimele sikukhangelele
baba kathesi njengobana segcotshiwe kanje usesebenza usesebenzela uZulu uzaqala njalo futhi ukungena ezigabeni zakhe ebona kodwa kathesi uzangena kakhulu ngethimba lakhe esithi i-council eliyilona kathesi alibumbayo esizalibika amalanga onala amalutshwane alandelayo sokuqaliswa baba umsebenzi abantu bonke sebesebenza inkosi sokumele iyazi izigaba zayo zonke sokumele iyazi abantu baya lezindingeko zabo ukuthi badingani ukuze phela ikwazi ukuselela abantu abayo ikwazi ukusebenzela abantu abayo
abanye abakwamanye amazwe afana le-South Africa lezinduna zeZimbabwe bayakwamukela yini okwenzakeleyo
izinduna baba zeZimbabwe ngithi mina ziyakwamukela ngobuZulu wonke lwana inkulungwane lezinkulungwane ekade zilaphana beziphuma ngaphansi kwezigaba beziphuma ngaphansi kwezinduna kodwa izinduna zakithi uyakwazi la ukuthi kathesi zisebenza zingaphansi komthetho weZimbabwe kunzima ke ukuthi zivele kodwa nxa kusiza abantu bazo kusho ukuthi khona ziyavela kusho ukuthi ziyavuma ngoba abantu ngeke basuke ezigabeni besiya kwenye indawo izinduna zabo zingazi ngeke bathengise izinduna zabo kodwa zona zivele ziyesaba izinduna zakithi njalo izinduna zakithi kathesi ezigcwele eziningi zakhona zakhethwa ngalolo hlobo olokuthi zikhethwe ngohulumende labo abakhona yikho-ke ngaleyo ndlela kazibuyanga kodwa-ke thina sithi ziyamamukela ngoba abantu bazobe bekhona
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli sabalaleli
balaleli mthwakazi omuhle linabondlela zimhlophe siyabonga ukusilalela njalo ngithanda ukulikhuthaza ngilitshela ngiliqinisa ukuthi inkosi ithokoze kakhulu njalo inkosi iyasho ukuthi khona izaqala ukulisebenzela bantu bakamthwakazi kathesi sokumele ukuthi sizibuthe konke lapho inkosi ebiza khona imcimbi kumele lize ngokuningi benu lizobona inkosi yenu lizokuzwa inkosi yenu ngiyabonga mthwakazi
hayi lathi sibongile
siyabonga
lo-ke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Chuma Khumalo
okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association in Zimbabwe sihlaziya inhlelo zalinhlanganiso ezokulungiselela abesifazana ukuvota kukhetho oluzayo siyakwamukela kuhlelo
siyabonga uhlelo esilalo khathesi silubiza sithi thina ngu-list as you climb sithi kubo mama ingashiya abanye abaphansi asiqhakamisananini sibambaneni izandla siqanseni sonke kakhulu lo nyaka kulale system yokurejista ukuvota okuthiwa i-biometric voter registration noma sakwavota ka-20 kodwa lo nyaka awurejistanga kumele uqashe uyarejista kuthiwa nge-biometric voter registration omama vele babesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mthina ekubonayo omama bayaqhuqa bayayisaba ukuthi kanjepho ivoti yabo izaba safe okunganani. Ama-platforms lawa futhi ayasinceda vele silama-groups sabomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So ama-group ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe nendlela zokuxoxisana. Silama-area committees khona ezimbuzini khonapho nemazingadini kulama-committee. So ama-committee ona la yiwo esiwasebenzisayo ukuthi omama kaba hlangane babe nendlela zokuxoxisana ngokunikana information.
Ngezinye indlela babuya ngobuningi babo ukuthi bezofunda.
Omama babuya ngobuningi babo. Asibizele kumawadi ngoba sesananda ke ukuthi uhambe imango kubomama imikhulu. Kungakho sibabiza ngamavillage abo. Encela ivillage siyiqume kabili. Uyasicabanga ukuthi mhlawumbe iba labantu engxayisikiste ine village kumbe kuhafu yevillage. Okusho ukuthi nxa sesiyahlanganisa iwadi omama sebe sibahlanganisile prophet abadlula i-1000.
Labo abakhalanga ngencwadi zokubhalisela ukuvota ke kusukusela kwezokuzalwa kusiye ezithupheni lokunye.
Emihlangano yethu siyabiza oshobhuku baba khona ngoba yibo kumele banike omama izincwadi. Isixwayiso esisinika oshobhuku siyakwase oshobhuku abaningi balobunzima bokubhala lawa maphepha kabalawo. So siyacela ukuthi omama ahambe kushobhuku engelo mntwana ozafika ayizwe amazwi kashobhuku abhale. Ushobhuku abesefake isidinga sakhe afake le signature yakhe. Ushobhuku atshela umntwana lwana abhale ngoba oshobhuku abethu abaningi ukubhala laso isikhathi sokubhala siyabahlupha. Kungakho umama nxa ehamba ahlahambe lo mntu ozaluyambhalela. Oshobhuku bakuzwisisa khonokho.
Libona ingani uhlelo lweni lolu luyaphumelela yini?
Lungaphumelela ukudlula lokhu ezithandekile. Kodwa liyaphumelela lona. Sihlutha nje ukuthi indleko zokuyafika ubomama siyaxakeka kwesinye isikhathi. Ukuthola imali zamafinyeli, ukuthola nje into zokubhisa. Kumbe sithala abantu abalolwazi ukuthi bayefundisa omama ngoba asilayo imali eqondana lokuthi senze zona ezinhlelo. Bazo kusondela ukhetho. Inhlanganiso yethu i-Women Development Association in Zimbabwe siyibiza ngamasikhane sithi i-WDAS yaba nenhlanhla yokuba yokuvunyelwa ukuthi ayikuba accredited ngesikhiwa ukuthi senze i-voter education. Kungakho sizabe sihamba labantu back sihamba phambi kwabo futhi sisenza i-voter education yokurejista. Ngemva kokurejista kasani ngoba after isimemezelo sezek ukuthi sebeqalisile umsebenzi wokutrayina abantu ngoba khonapho egwandi bebetrayina abantu ukuthi abazabe beyibo abasebenzisa imithina yakhona sebebatrayini. Kusho ukuthi uhlelo lwakhona lama-electoral processes alusani. Bangaqeda ukurejista lathi futhi sesiya phambili ukuthi senze futhi more i-voter education ukuthi omama abahambe bayevota bayakhethe bakhethane futhi umama ongenileyo angayezeli kuwina ngoba umama yibabaningi.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Juliet Nkiwane, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association in Zimbabwe. Sikhulume laye eseGwanda. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile ngohlelo lwabesifazane.
Lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemabhandleni namuhla sixoxa ngamalungiselelo okulima. Nanku phela sesihambile isikhathi. Silomlimisi umnumzana Amandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Sawubona ntungamile.
Yiwapi amalungiselelo abalimi okumele ukuthi ngabayawenza okwamanje?
Impilo yomlimi ithi akuhlalwa phansi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi emakhaya lapha basanda ukuqeda ukuvula amakele abo, njalo abanye sebeqalile njalo lokuthengisa izilimo zabo kobo-GMB langathi ngathi. I think into engayitsho ukuthi ukuzilungiselela kwakuqala ukuthi phela abalimi nxa sebethengisile bengadli imali yonke, bengakhohlwa ukuthi kuyathenga inhlanyelo. Siyasithi thina yisona lesi sikhathi esihle sokuthi umuntu athenge inhlanyelo, ngoba inhlanyelo ezaqala ukuthi ibe khona ngabo-November labo-December izabe isithengwa into engephezulu. So kuya kube kuhleke ukuthi umuntu nxa elamashelene athile ahlevele ayethenga inhlanyelo, ahlevele ayethenga i-fertilizer, agcine ezilungiselele. Yikho kokuqala lokho. Okwesibili, kulaba abalimayo, siyasithi thina yisona isikhathi sokuthi inkomo zingene sibile emasimini zivuthuze nje umhlabathi, njalo ziphinde ziqeda amahlanga wonke. Ngemva kwalokho abantu abelezinto zokusebenza ezifanana nabo-tractor landlani sebengaqala ukuthi beqala ukudweba-dweba belungisa amasimu abo, bebiya bemake sure ukuthi amasimu abiye kahle ukuthi nxa sokuqalisa isikhathi sezulu kungabi le misebenzi eminingi kakhulu.
Kudaba lwenhlanyelo lapha mlimisi, kulomahluko na phakathi kwenhlanyelo ethengwa esitolo lenhlanyelo umuntu ayithatha kusivuno ayabe esithole enyakenye?
Kulomahluko omkhulu kakhulu ngoba siyazi ukuthi esikhathini esiningi into eyenza ukuthi abalimi isivuno sabo sibe phansi yikuthi bahlanyela ngenhlanyelo abayikhiphe esiphaleni. Kangalo ukuthi ikhona imihlobohlobo yenhlanyelo ikakhulu entweni ezifana labophoko, ezifana labonyawuthi, lamakele, lezimfe, lamakhabe, lamajodo, lanilani okufana lalokho, lenkezo. Ye, kuya kube kuhle ukuthi abantu bazigcinele inhlanyelo lamakhomane, into efana nalezo. Kodwa phela entweni ezifana lomumbu nabosoya beans, thina siyasixwayisa ukuthi hayi umlimi make ethenga inhlanyelo le eseselolaka ezokwenza kahle, ngoba nxa uloku uthatha esiphaleni ngokuya kwesikhathi iba mdambiyana inhlanyelo yakhona, ingasenzi njengalokho ebikwenza ekuqaleni.
Umquba wona kulomhlabathi lapho kumele ufakwe khona, kumbe wonke umlimi nje kumele uqakathekise umquba ufake emasimini?
Ngiyangiza abanye bathi hayi lo uhlale eChinala futhi wacaba emasimini, akula kucaba ukwedlula ukufaka umquba. Ngakho-ke thina sithi imihlobo yonke yomhlabathi iziyenza ngcono nxa ithole umquba. Ake nginike umzekelo. Laba abantu abasemhlabathini elivuthuvuthu emahlabathini, umquba uyaqinisa umhlabathi ukuthi ubambe amanzi. Kuthi-ke kulaba abasezidakeni uyenza ukuthi indawo le ingami amanzi kakhulu, ngoba iyenza ukuthi umhlabathi ube ngani uyabambeka, ngesikhiwa sithi ube brittle. Then okwesithathu, laba abantu abasemhlabathini ongaphakathi laphakathi, ongaso thekethele njalo ongaso daka, labo-ke ukudla okuphakathi komquba kuyasiza ukuthi nxa abantu sebehlanyela laphana bereduce even i-fertilizer yokuthenga, ngoba sebefake umquba. Umquba ngumuthi omkhulu.
Sigqibe uhlelo, Baba uNkomo, yisiphi isixwayiso esibalulekileyo mpela ongasitshiyela abalimi?
Umuntu kufanele azilungiselele ukuthi ngalesi sikhathi sesiyangena esikhathini sezulu, likuthole usulimile, usugrisile amakhuba, lamaketani, lamajokwe, lamatrekta, usuthenga inhlanyelo, usuthenga umvundiso wakho, usulungiselele ukuthi nxa nje lithi tho, wena ungomunye wokuqala okuyafaka inhlanyelo phansi. Akulo kwedlula lokho.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo omlimisi. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu. Sithi akube lenala, amasuthu athi pula nala.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Lithiye indlebe kuhlelo lunye ngeviki eza.
Kukama
Namle
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 Lamshweshwe
Namle Lanampa.
Silethemba lixwayisekile khonapho balimi lizahlala lilindile lilungiselele ukulima phela. Uziqhiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe akhuthaza uzulu ukuthi abhalise ngobunengi kuhlelo oluqala ngomvulo ukuze enelise ukuvota kukhetho oluzayo. Usengudokotela uNkosazana Thokozani Khuphe lizwile incazelo yokuthi kahle kahle umuntu oqeqeshe waba ngudokotela kuyabe kusithoni. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.